So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga blessing ngokusiphathela indaba ngolimi lwesishona olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 2 kuLwezi 2022 ngugeino ugumede Saidi endabeni zethu namhla. Amagqwetha kaMnumzana Jobs Khala loMnumzana Godfrey Sithole amalunga edale lePhalamende njalo abakubandla leCCC namhla batshele umthethwandaba ukuthi ababili laba bala ukubona uDouglas Monzora eChikurubi Maximum Security Prison. Umkhokheli wezinduna uChief Fortune Jarumbira uthi bazakuya enkabazwe bengaqeda ukulungisisa udaba lombhuqazwe weGugurahundi eMathebeleland North laseMathebeleland South.
Ngananzelela abantwana abaningi bayadropha out at an early age belabo-8 years, 9 years baqeda be-7 yeare basaqhubekeli phambi kwezifundo zakhe sesehlala phansi nxa yenkazana ebeyazithwala imbuseyenda abaningi bayayendiswa then of course abaningi bayamithiswa.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi baningi abantwana abadlwengulwa izihlobo echolocho lebulilima. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. Igqwetha elimele amalunga edale lePhalamende njalo abakubandla leCitizens Coalition for Change abavalelwe entilongweni besetheswa amacala okutshotshozela udlakela lithi uMnumzana Jobs Khala loMnumzana Godfrey Sithole bazonde okumangalisayo ngokwethekelwa nguMnumzana Douglas Monzora eChikurubi Maximum Prison, kubika uMlondolozi Ndlovu.
Umnumzana Freddy Masarire vomela ababili laba wethule umbiko lo enkundleni yokuxhumana yeTwitter esithi uSikhala loSithole bacele unkosikazi Beatrice Mthethwa ukuba atshele umthethandaba ukuba bazonde okumangalisayo ngokwenziwa nguMonzora. UMasarirevu uthi abaphathi bentilongo yeChikurubi bavumela abanye abantu ukuthi babonane lababili laba hathi abakubandla lakhe abagoqela uMnumzana Nelson Chamisa. Uthi bazonda kakhulu ngesikhathi uMonzora efisa ukubabona entolongweni. Bathi akuqondanga lokhu njalo yikho okwenza ukuthi beyale ukumbona. Kasebenzisanga ukukhuluma ngodaba lolu loMonzora obengaphenduli umakhalekhukhwini. Abalinda esikurubhi balele uChamisa labanye bakhe ukuthi bethekelele uSikhala uSithole labanye abalitshumi lanye entolongweni. Ukusenjalo ijayele High Court likhangelele ukuba ngolwesihlanu lizakwethula isincumo sesicelo sikaMnumzana Khala loMnumzana Godfrey Sithole ezokuthi bethoniswe amacala besuka ezindlini zabo. Ababili laba abangamalunga ebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change sebenenyanga ezine bevalelwe entolongweni njalo bengatholi imvumo yokuhlawula isibambiso sebail. UJustice Rogers Manyangatse Foroma obephethe udaba lolu namuhla uthe uzakwethula okuphuma enkundleni yakhe kulandela isicelo sikaSikhala loSithole abathi kuningi osekuguqekile kulandela ukwala komthethandaba ukuthi behlawule isibambiso sebail. Imithethandaba yalile ukunika isibambiso sebail ababili laba labanye ababekubandla le-CCC okuthiwa batshotshozela udlakela kulandela ukubulawa kukankosikazi Moblessing Ali owenyathime okucathengelwa ukuthi wabulawa ngabakubandla le-ZANU-PF. Igqwetha labo uMnumzana Jeremiah Bham uthi kuningi osekuguqukile selokhu ababili laba babotshwa ngamapholisa. Uthi okunye kwakho yikuthi amapholisa asekhuluma okungazwakaliyo ngevidiyo okuthiwa uSikhala wayiphanyeka enkundleni zokuxhumana ejotshozela udlakela. UBhamu uthi kuningi okuveza ukuba ababili laba kumele banikwe isibambiso sebail.
But in summary, what we said was firstly, there is no longer any evidence that Mr. Sikhala posted any video because we've been given state papers which actually reveal that Sikhala did not post any video.
Ngamafichane zithi thina kakusela obunye ubufakazi okuveza ukumana uSikhala wabeka ama-videos ku-internet aveza ukuba wayefuna ukugengula uhulumende. Kakusela ubufakazi bokuba ama-video lawa akhona. uSikhala loSithole sebeyalelwe kahlanu ukuba behlawule isibambiso sebail. UMnumzana Pride Mkhono ingcwethi kwezombusazwe uthi uSikhala loSithole balakho ukwalelwa ukuhlawula isibambiso sebail.
Indaba ka Honorable Job Skala indaba ehlukuluzayo kakhulu nxa sikhangelise sikhangele indaba zamalungelo abantu eZimbabwe. Umzana Job Skala usilamalanga afika 100 adlula 100 esentolongweni ethi Group Maximum Prison. Lapho ayethiswa icala le lokuthi wena wayefuna ukuthi abantu beyinsudlame ethi eminyatsime chitungwiza ngale. Lokhu sikubona kungamanga nje ngoba indaba ebikhona ngokuthi uPhayisi Jamba lo ngumsekelo weZANU-PF wabulala uMoblessing Anlwa weTCC okwabangela ukuthi abantu bekhuluma ukuthi hathi amapholisa kumele enze umsebenzi wawo ona amapholisa engafuni. Angisikhangelisanga ukuthi engena edaleni lemthethwandaba uMnumzana Job Skala bangamnika ibail ngoba uselesikhathi esiningi elokhu esiye emthethwandaba.
Ukudaba olufanayo uMantshi Trinos utawashe namhla uthe uhlangothi olubona ngokugcina kweziboshwa olweZimbabwe Prisons and Correctional Services kumele luvumele amagqwetha odokotela izihlobo nabanye ukuba bebone usikhala losithole esikurubhi Maximum Security Prison. Ababili laba kukhangelwe ukuba bazathoniswa mhla ka-15 kuLwezi. UMantshi uphinde wathi kumele bevunyelwe njalo ukunikwa ukudla izihlobo labangane. Umnumzana Fred Masarevu, elinye njalo igqwetha likasikhala losithole lithakazelele okwethulwe nguMantshi utawashe.
So an order was issued by the court that the Zimbabwe Prisons and Correctional Services must respect the accused person's constitutional right and allow them access to their legal practitioners, to their family and doctors.
Kube lesinqumo esiphiwe ngumthethandaba ukuba abeZimbabwe Prisons and Correctional Services babavumele ukuba babonwe izihlobo zabo, abangani babo, odokotela, amagqwetha ngoba lokho kulilungelo labo elikusisekelo sombuso. Abalinda entolongweni yeshikurubi Maximum Security Prison basanda kwalela umkasikhala ukuthi amnike ikhekhe lokuthakazelela usuku lwakhe lokuzalwa. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Abalwela amalungelo oluntu bekhonona ngokuthiwa phandle kwesigaba seMidlands kuhlelo lokulungisisa udaba lombhuqazwe weGugurahundi. Umkhokheli wezinduna uChief Fortune Charumbira uthi baza kuya enkabazwe bengaqeda ukulungisisa lolu daba eMathebeleland North laseMathebeleland South. Ngomnyaka ka-2019, uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhethe izinduna zezigaba zombili zaseMathebeleland ukuthi zikhokhele imizamo yokulungisisa lolu daba. Ukungakhulumi kwakhe ngesigaba seMidlands kucunule abanye, ikakhulu abavela kulumango. Kodwa uCharumbira utshele lumsakazo ukuthi bafuna uqedelana leMathebeleland kuqala andubana bayekhulumisana loZulu eMidlands ngalolu daba. Ibutho le-5th Brigade labulala abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili, 20,000, ezigabeni zombili zeMathebeleland kanye laseNkabazwe. Sixoxe lomqondisi wenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Eqinisweni bayakwazi ukuthi bengahamba bekuthi sebelungisa udaba lombhuqazwe eMandebeleni North leSouth leNkabazwe. I-involvement yeNkabazwe itshengisa sobala okubana kwaba le-genocide ngoba iNkabazwe kula bantu besintwini labantu abakhuluma ulimi lwesiShona. So kwabula abantu abakhuluma ulimi lwesiNdebele, sokwenza kucace ukuthi umbhuqazi awunjonge ukubulala abantu abakhuluma isiNdebele ngoba ngale kunabantu abakhuluma isiNdebele lesiShona. So mbona ngazathi bazama ukubalekela khonokho. Okunye nje kufuze ukuthi sikukhangele ukuthi kathi vele baqinisile yini ukuthi bayalungisa kumbeni ukuthi kuthiwe udaba lolu luyalungiswa olungana time frame yokuthi luqalisa nini lokuthi luphela nini uchoni. So mbona ngazathi kakhulu kakhulu nje okwenziwayo ngobaba lophethe ilizwe esingathi istate esingu-perpetrator esesijike saba yiso esi-addressa uhlupho ngaleso sidetemayina ukuthi kufuze kube nobani kungabi lobani. Kuyacaca vele ukuthi akufuze kulungisiswe ngendlela esuthisa i-victim.
Lina njenge iBhethu likaZulu njengenhlanganiso ezizimeleyo lapho elihlangana khona la lezi zinduna liyazitshela yini zonke isikhalazo zenu lokuthi kaziqhubi lolu hlelo ngendlela liyazitshela yini?
officially robbed saphalela yena u president chief council ongutharombira saphalela uchalumani wenkabazwe ubaba umnandi sisethula ukungajabuli kwethu ngokuthi kubanje indaba leyo kuthiwa inkabazwe bamlanda uchalumani wenkabazwe umkhwanazi ngongumbane ukuthi into leyo siyenzakala kayiqondanga samtshela lotharombira ukuthi into leyo liyenzayo kayiqondanga lithiyela inkabazwe nabatshela lokuthi anisabona kunobhuko lowo ode khona sikhumbula abantu labana abatshontshwayo osedlulile so mbona ngazathi-ke into eyenzakalayo akulanto elungiswayo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumqondisi wenhlanganiso ye-ibhethu likazulu. Zimbabwe likhangelelwe ukuba lizathatha isikhundla somgcini isihlalo wenhlanganiso yokwenjiwa kwamatshe aligugu amadayimani eKimberley Process ngesikhathi kulokukhathazeka ukuthi inhlanganiso le isiphelelwe ngumphako ngoba yehluleka ukukhuza amazwe afana leRussia lamanye. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umphathintambo obona ngezokwenjwa kwezemvelo, umnumzana Winston Chitando, nguye ozakuba umgcini sihlalo weKimberley Process okwenyanga ezilithumi lambili ezilandelayo. Inhlanganiso yeKimberley Process ibona ukwenjiwa kanye lokuthengiselana okuqondileyo kwamatshe aligugu amadayimana umhlaba wonke jikelele. UChitando emele iZimbabwe uzathatha intambo ngolwesihlanu ekugqitshweni komhlangano weKimberley Process Plenary oseHebron kwele Botswana. Umnumzana Mkhwetsi Masisi ekhuluma izolo ekuvulweni komhlangano weKP Plenary uthi ilizwe lakhe lizadlulisela ubukhosi benhlanganiso le kuZimbabwe ngesikhathi umhlaba wonke jikelele ubhekane lobunzima.
For Botswana, as the theme suggests, diamonds are a catalyst for sustainable development. Now more than
thina njengeBotswana sitha amadayimana kumele asetshenziswe ukuthuthukisa impilo kaZulu. Sitha sincedisaneni ukuvikela uhlangothi lolu ukuze abantu bethole ukuphila ngamatshe la.
Umgcini sihlalo weKimberley Process ophumayo umnumzana Jacob Tamahe wakwele Botswana uthi bazakhuluma indaba ezinzima ukuzama ukwenza ukuthi inhlanganiso le ibe ngcono.
There are many weighty issues on the agenda that we are very sure they are going to lead us into a very late night. But we are prepared.
Sizakhuluma kuze kube phakathi kobusuku ukuze silungise indaba ezibhekana leKimberley Process nenhlanganiso yethu. Sizayilungisa.
Lokhu kuza ngesikhathi kulokhonona kuvela kwamanye amalunga eKimberley Process athi inhlanganiso le isinjengenja engalumiyo ikakhulu kukhangelelwe okwenzakala eRussia. Amalunga afana leKimberley Process Civil Society Coalition acabangela ukuthi leRussia lisebenzisa imali eliyithola kumadayimani ukulwisana nelizwe leUkraine. Isikhulumi seKimberley Process Civil Society Coalition uNkosazana Smiso Mlevu uthi bayadana ukuthi inhlanganiso le kayifuni kuguquka lokhu yabunjwa ngomnyaka ka-2003. Uthi bakhangele ukuthi eZimbabwe liqhube inguquko ngesikhathi liphethe ukuba umgcini sihlalo we Kimberley Process.
Sikhangelela ukuthi iZimbabwe njengoba ithatha isihlalo sokukhokhela iKimberley Process ngo-2023 iqakathekise indaba ye-reforms. Sikhangelela ukuthi betshintshe indlela i-KP esebenza ngayo.
Umlevu uthi udaba lwempi ye-Russia kanye le-Ukraine luqhubeka ludabula phakathi inhlanganiso ye-Kimberley Process.
Ukungezwani phakathi kwabantu ezigabeni lapho okugejwa khona amadayimana kuyaqhubeka njalo akusafani lokwakukhona ngesikhathi kuqala iKimberley Process. Okwamanje sokukhona ukungezwani okunjengalokho okukhona phakathi kwe-Ukraine ne-Russia, ukungezwani phakathi kwabagebhayo labahlali bendawo lapho okugejwa khona idayimana ngenxa yokugugudeka komhlabathi nokuhlukumezwa nje kwamalungelo abantu.
ELeZimbabwe lalo lake lazithola lingaphansi kwelihlo lokhozi phezu kwendlela elasemba ngalo amadayimani endaweni eChiyatswa eMarange. Kodwa kugwalo olukhangelelwe ukwethula emhlanganweni lo, amalunga eKimberley Process athi isimo sesaguquka ikakhulu kumacala okungahloniphi ilungelo loluntu. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7, ngiseHebron kwele Botswana.
Inhlanganiso eziningi ezizimeleyo eZimbabwe zithi zikhathazekile ngokudlwengulwa kwabantwana ezigabeni zeCholocho leBulilima eMathebeleland. Zithi abantwana abaningi babhinywa izihlobo, kuthi njalo abanye batshatiswa bebancane. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisaspanda.
Okwenzakala kulo mhlubu lowelizwe uhlathunusa umzimba. I-Studio 7 ethekele ezinye izigaba zeCholocho leBulilima, okulabantwana beleminyaka engaphansi kwe-14 abendileyo. Abanye babo abadlengulwa izihlobo sebengabantwana. Lokhu sokwenza osakhulayo uNkosazana Nasimelo Inkosi Mhlanga ukuthi abumbe inhlanganiso ayibizwa ngokuthi Orphans Friend and Community Development Trust. Inhlanganiso le igcina abantwana abadlengulwayo labanye abazintandane. Mamhlanga ogcina abantwana abangamakhulu amabili 200 ukhuluma ngokudabuka kwakhe inhliziyo okwenza wasungula inhlanganiso le. Uthi wathola umntwana oleminyaka elithumi lambili 12 years esemendweni wahlukwezwa ubuhlungu obumangalisayo.
Ngathi ngifika ngathola umntwana owayemncane, she was very kind, nuwanzi ukuthi ngiwanza xasi organization nale. Ngathola umntwana owayemncane eseyenzisiwe njalo uyenzisa kwangikhona wayenzise kusibare wakhe indoda ka-anti wakhe. U-anti wakhe wayevile umkhuhlane yena lowelizwe i-HIV. She was kind, wayemncane lokho akuzisa ubuhlungu but ngazibuza ukuthi ngivele ngizamncedisa njani. Ngazibuhlungu kakhulu, ngaba angry kakhulu ukuthi ngazonda ngazondela i-community yonke.
Kule nhlanganiso Mamhlanga uthi kasathathi intandane zodwa ngoba baningi kakhulu abantwana abangamankazana labafana abahlukunyezwa ihlobo.
Abantwana bonke asebekhulile efamili yezifundo zabo. So emhlubulweni wakithi khona ngapha eCholocho naseplumsh ungananzelela abantwana abaningi badropha out ethen early age belabo-8 years 9 years baqeda be-7 ye basaqhubekeli phambili yezifundo zakho sesehlala phansi nxa yenkazana ebeyazithwala kumbe useyenda abaningi bayayendiswa then of course abaningi bayamithiswa ya nxa engumfani sesayelisa inkomo.
Iningi labantwana abagcina ngenhlanganiso le bahlulukelwe kwamagama ngokwabehlelayo empilweni. Abanye babo babhinywa izihlobo. Umamhlanga uthi uzama nsuku zonke ukubathoba inhliziyo zabo ukuthi ziphole bakhangele ikusasa yabo.
Bajani indiza bethi mama, bathi mama mina nga-abhuzwa ngahlukunyezwa nguzibani lozibani bakukhalela ezinyembe zezinzima khona la ungababiza ihlaye labo phansi la izinto abakutshela zona ziyesabeka and uthole ukuthi labo ngama-close relatives kuyabe kunzima ukuthi indaba ezinjalo and ukusithole ukuthi zanyatheba kuma-families zanyatheba umntwana wahamba wayaripota wakhuluma kugogombo wakhuluma kumalume ukuthi uzibani sembambile ngozibani yasingenele ebusuku. Wabuya kwakhulunywa into yangikhona abadala engcembe babhadalisana bona bodwa khona ngale makhaya.
Esibhedlela sebulawayo United Hospitals obulawayo kulo mntwana oleminyaka yesishiyagalombili 8 years ozithweleyo. Lo mntwana wakubikwa ukuthi wamithiswa nguyise njalo amadokotela athi asevalweni ukuthi uzabeletha kuhle yini njalo adideka ingqondo ukuthi bamncede njani. Umntwana lo uvela kulesi sigaba njalo ube indaba ebifihliwe izihlobo. Mamhlanga uyamazi lo mntwana.
Indaba ezabe zinyathele kucommunity zanyathela because umntwana lana so kuvelile kuyindaba kwakhe wahamba umama ngikhona lo baba ngikhona babesiya ezinyangeni kuthiwakho ngikhona umntana ethuloyiwe ngabantu isisu sakhe siyaphuphumala. Only to discover ukuthi uma efika esibhedlela amanesi esithi hhayi no kulo muntu phakathi lapho esiswini and umuntu okhulelisa umntwana sokumele ukuthi abe brought into what account but indaba ngikhona ukuthi kuthole ukuthi isekhaya and ma isekhaya ibanjwa njani indaba enjani. Umntwana lo uzamzala phela umntwana azamzala umntana wesihlobo sakhe.
Ukhansela kaWard 18 eBulilima uMnumzana Land Ndebele uthi zakhamizi kumele zikhulume ngenxa zibona abantwana abahlukunyezwayo ezigabeni zabo.
Sokulomkhuba osuthuthile wokuthi even phakathi kwezimuli kulabantu abadlangula abantwana bese kusithi izihlobo zifihle ukuthi zikuveze lokhu. Silo mntwana omunye otholakale esezithwele leminyaka engu-8 years. Into engahle kodwa kungavezwa kugujuzelwe. Siyacela ukuthi bantu bakithi asihloniphaneni, sihloniphe abantwana. Nxa kulento enjalo siye emapholiseni kumbe ebantwini abaseduzane ukuba basize balamule into le ingaqhubeki ngesigaba sakithi.
UNkosazana Mese Sibanda osebenzela uZulu esigabeni seBulilima uthi abantwana abaningi babhinywa izihlobo.
And isikhathi esiningi abantwana laba aba-abhuzwa ngabantu nje. Uyathola ukuthi babhinywa ngabantu abangabazali babo, abantu ababagcinileyo emakhaya. And kubuhlungu kangaka mina ngokubona kwami ama-perpetrators wonke amele angene entolongweni athole isijeziso ukuze kungabi le cycle ye-perpetrator.
Udubo lokudlongulwa kwabantwana luyaphambili elizweni lonke jikelele. Njalo izakhamizi eziningi zithi abomthetho kababophi ababhinyayo abazi ukuthi ngenxa yani. Amapholisa alile ukukhuluma le-Studio 7 ngokuthi sokubotshwa na ubaba womntwana lokuthi bangaki abantwana ababhinywayo eZimbabwe. Imela Studio 7 ebulelima igama lomngu-Ezra Jesus Banda.
Ele Ukraine lithi ele Russia kumele liphume kumanyano wamazwe omhlaba wonke jikelele o-United Nations ngoba libhomba abantu mahlayana elizweni leli. Ele Russia libhomba izakhiwo kwele Ukraine ezigoqela izitishi zikagetsi, izibhedlela, izikolo lezinye. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Umongameli wakwele Kenya umnumzana William Ruto uthi akumelanga amapholisa abulale abantu mahlayana elizweni leli. Lokhu kulandela ukubulawa kwabathathu ababekhankasela kukhetho lukamongameli. Abanye babo bebengaba badabuka kwele India. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lomongi umnumzana Amandla Moyo ohlala kwele Australia. Umoyo uxoxa lo kuGibbs Dube weStudio 7 ngomsebenzi wakhe lokunye.
Abantu abaningi abangapha ma ufika lapha usebenza ikakhulu ezibhedlela, enye into esihlangana nayo ukuthi babe bengani abakuthembi ukuthi lapho esivela khona ngamazwe angathuthukanga, ngamazwe esithi khona apuwa le-poverty, babe bengani abala i-confidence lokhuyana ukuthi bekuthembe ukuthi ungakwenza yini lokhu. Ekuqaliseni baye besibuza ukuthi so wathrena ngaphi, wafunda khonapha yini, ngendlela okhuluma ngayo isilungu ngani ukhuluma clear sibili siyezwakala. So ekuqaliseni sibalelo hlupho lokuthi abantu ama-consumers ezibhedlela lapha laku-community nje emphakathini ekuqaliseni mabe kubona bayabengana bakuthendi.
Manje kucina kuzokutheni khonapho?
Abantu bangapha emazweni lawa into engayinanzelelayo Dube ukuthi bafuna ukubona impumela yakhona ukuthi umsebenzi uyenelisa yini ukuwenza. Ungavele ubakhombise ukuthi hayi umsebenzi ngawenza, lokhu bakubona ngendlela ochasisa ngayo izinto eziphathelane nempilo yabo lokugula kwabo ne-treatment yabo baye beyithola. Kumele ube ngumuntu one-confidence ngesilungu, umuntu owenelisayo ukuqhuba umsebenzi wakhe ngendlela. Abakufunayo sithi ngama-results, babe befuna ukubona ukuthi ngempela ngempela uyawazi yini umsebenzi. Nalapho suka khona amazwe ethu esisuka kiwe e-Afrika ngamazwe abantu abawakhangelela phansi. Lapho sihamba khona emazweni lawo emphakathini sihlala vele singabantu abakhangelwe ngelihlo lokholo.
Singathi-ke siyabona ukuthi linanxa livele eZimbabwe liyabe lilolonge okunye okumangalisayo. Ngakho-ke iZimbabwe isala ibambeke izisiba zejuba. So ubona njani khonoko ngesilungu okuthiwa yi-brain drain?
Kulusizi kakhulu ukuthi lizwe lakithi leZimbabwe alisatholi abantu abaningi abasebenza kwezempilakahle ngendaba yokuthi isimo somnotho seZimbabwe siphansi. Abantu abaningi sasuka ekhaya bazophephela kwamanye amazwe okuthiwa ngama-greener pastures sidinga umsebenzi. Engingakukhuthaza kuhulumende yeZimbabwe ukuthi kumele bakhuphule imali abayibhadala izisebenzi zempilakahle nama-working conditions, yenelise uku-improva indlela abantu abasebenza ngayo abezempilakahle ngokubabhadala ezinye imali okuthiwa ngama-allowances. Ngoba kuyasetshenzwa ama-night duty ebusuku. Esikukhuthazayo ukuthi ilizwe lakithi kumele linanzelele ukuphatha kuhle izisebenzi zempilakahle ukuze bavimbele i-brain drain khonokho kusuka kwabantu besiya kwamanye amazwe. Kodwa ngesimo esikhona lonke kukhanya kulobunzima sibili abantu lonke bephuma.
Kuyavimbeka yini?
Okwakathesi akukabi nempumela ebonakalisayo ukuthi uhulumende engakunqabela ukuthi abantu bengasuki. Ngoba iholo lakhona elitholwa ngabantu ikakhulu abasebenzela uhulumende esithi ngama-civil servants lonke liphansi kakhulu, njalo imali iZimbabwe dollar ilokhu ingelamandla mayiqathaniswa lemali yamanye amazwe i-foreign currency eyiyo nayo esebenzayo eZimbabwe, i-United States dollar. Okwamanje Dube, ngibona ingani kusoselobunzima kakhulu.
Umnumzana Mandla Moyo ngumongi odabuka eZimbabwe ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ese Sydney kwele Australia. Umkhokheli we Operation Dudula umnumzana Nhlanhla Lucks Dlamini uthi ufisa ukubona abadlali benguqu abadlalela amaqembu aphezulu awe Premier Soccer League babe bengabavela eSoweto. Wethule umbiko lo enkundleni yokuxhumana eTwitter esanda kubukela umdlalo weOrlando Pirates leKaizer Chiefs. Inhlanganiso yakhe ifuna kuxotshwe bonke abokuza abangela maphepha aqondileyo okuhlala kwele South Africa. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxe lomnumzana Bongani Mkhwananzi okunhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Mhlawumbe siyibona i-tweet kaNhlanhla Lucks. Mina ngima ngikhangele leyo tweet ikhuluma nje ngokomdlalo wenguqu ne-development kwezomdlalo wenguqu kubantu baseSoweto. So uma ungakukhangela nje akunani nokudula nama-foreigners. Ulo muntu uzikhulumela nje yena ngokuthi uma kudlalwa i-dab ngoba ibizwa vele Soweto dab and lawo maqembu ngamaqembu aseSoweto uthi ukukhangela yena afisa ukuthi ngabe inani mhlawumbe 55% ingaba ngabantu abavela khona eSoweto ngoba lokhu kungathukisa ibhola eSoweto ngoba lawo maqembu avele aseSoweto. Ngiyezwa nje abanye sebengathi ukuhlanganisa nokudula nama-foreigners lokhu kuyabe sekuyikuthi nje ngenxa yokuthi uNhlanhla Lucks siwake wakhuluma ngama-foreigners sekuassociate-wa kodwa ma
uyaziwa ukuthi yena ugijimisa kuphi kodwa awumsoli lapha.
Hhayi, angimsoli futhi-ke useke waphenduka ebantwini uNhlanhla Lucks wathi hayi yena into ayishoyo ukuthi abantu abangekho documented nakhona sasithi hayi sekududula abantu wabuya in-public watch ukuthi yena abantu wena usezophuma la kunhlanganiso le-operation dula ngoba yayingasahambi ngaleyo mqondo yena okhuluma ngabantu aba-undocumented futhi nakho ma ungakukhangelisisa angeke sithi thina hayi ngoba sinenkinga zangakithi akutho kutho ukuthi asibuye e-South Africa singekho documented. Yes, an unpopular view but nako wayekhulumela nakho esayidi nako yebo vele sasinigxeke kakhulu thina sithi kulokho kududula abantu abantu kusenziwa zonke lezi zinto azivumelani lakho kodwa kwaya wazi wakunanzelela ukuthi abanye base bethatha ama-chance bethatha ama-advantage sebesilwa nje ne-foreigner nje kungenasidingo then wahoxa nakuleyo organization wathi usefocusa ngeSoweto Parliament ungamuzwa ukuthi uconcend ngendawo yakhe kubo yona le yaseSoweto. So lapha nje ngoba igama lakhe selihlanganiswa nje dudula kuley tweet angiboni nje kuhlangene lalokho nje ukhuluma nge-local soccer development which is something that needs promoted even kwamanye ama-region.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi sizalwane sakwele Zimbabwe ohlala kwele South Africa sixoxe laye ngocingo ese-Johannesburg. Kwezemidlalo asethabalele amathuba aweqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wekhilikithi okufinyelela kusigaba sesemifinal kumidlalo yezizwe zomhlaba ngemva kokunqotshwa ngeleNetherlands ngama-wickets amahlanu. EleZimbabwe liphakathi kwemidlalo eye-ICC Men's T20 World Cup lile mklomelo emithathu. Good Live Talk namhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe Diaspora Forum sixoxa ngabasuka eZimbabwe besiyasebenza kwezempila kahle kwamanye amazwe. Singekehlukani sihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela amagqwetha kamnumzana Job Skhala lomnumzana Godfrey Sithole amalunga edale lephalamende njalo abakubandla le-CCC namhla batshele umthethwandaba ukuthi ababili laba bala ukubona uDouglas Monzora eChikurubi Maximum Security Prison. Umkhokheli wezinduna uChief Charumbira uthi baza kuya enkabazwe bengaqeda ukulungisisa udaba lombhuqazwe weGugurahundi eMatabeleland North laseMatabeleland South. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhla olivalelisayo nguGaino Gumede Saidi ngisithi asidibaneni ngo-half past six kusasa ekuseni. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.